sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kuseni mtshaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 14 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka ogcweleyo umeli wezenke zawesi edalele ephalamende olilunga le-TRIPC umnumzana Job Sikala evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Iphalamende izahluza ngokujulileyo udaba lwempadalo yokuncitisa kukhetho ngemva kokuphatha lolu daba kancane izolo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubotshiwe izolo wamiswa enkantolo kodwa walandule amacala awetheswayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezenke zawest edalele ephalamende njalo eyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-TRIPC umnumzana Job Sikala usefikise umnyaka ogcweleyo namuhla evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison eHarare kulandela ukuboshwa kwakhe mhlaka 14 ngoNhlangula nyakenye esetheswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Ngemva kokuvalelwa uSikhala wasuka wetheswa amanye njalo amacala achiyeneyo aloke ebhekane lawo. USikhala wabotshwa ngemva kokwethula amazwi esililweni selunga le-TRIPC uNkosazana Mo Blessing Ali owathunjwa wagongodwa ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF. Wamqumaquma umzimba wayajikela izitho zakhe emthonjeni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Sikhala ufunyanwe ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuvimba ukusebenza komthetho wasehlawuliswa ifayindi yamakhulu amadola aseMelika ayisithupha i-$600. USikhala ubikwa ezamiswa enkantolo namuhla. Usecele kanengi ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail kodwa walelwa ngomantshi labahluleli be-High Court. Ibandla le-TRIPC lithi uyahlukuluzwa i-ZANU-PF ngendaba zombusazwe. Kepha yona i-ZANU-PF iyakulandula lokhu isithi uSikhala uyisephula mthetho esimele sibhekane lamacala aso. Idale lephalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza kabanzi udaba lwemali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ikomiti ebona ngezemithetho kuleli dale isike yaluphatha lolu daba futhi izolo ilunga le-TRIPC umnumzana Tendai Biti uluvusile ephalamende esithi kumele luhlafune ngamalunga alelidale wonke ngemva kokulaywa inkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 ngamunye. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa i-$1,000 okuyimali yamabandla ezombusazwe athi akalayo. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona ababhadali lutho. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Mhambi esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ithi kusiyafika ngolwesihlanu iParliamente kumele ibisihluzile loludaba yavumelana ukuthi iyehliswa na limali. Sixoxele isikhulumeli se-TRCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Sikhangelele ukuthi ama-fees lawa azawehlisa abe nama-fees atshengisa ukuthi lilungelo ukuthi amabandla labantu abazibhedlela sekathi ngama-independent ukuthi benyintise bengabantu abazizwa bekhululekile ukuthi befake amabizo kunomination court becontest-e njengabantu abanamalungelo ngaphansi komthetho welizwe. Lokho bese kuyenzwa uhulumende kamnangapha ukuthi ifee yomuntu oba ngu-MP ibe $1,000. Lokhana ngiswele amazwi amahle awondlekileyo engawa watsho ukuthi ngikhulume ngaleyo ndaba, ngoba bekuyindlela yokuvalela abantu phandle, ikakhulu amabandla amakhulu anjengawe-Citizens Coalition for Change. Yakuzananzela ukuthi nxa iParliament inabantu abayi-200 kuyokuthi u-MP oyedwa ubizela 1,000. Kuyawushisha ukuthi i-Citizens Coalition for Change kuyawumele ingene esikhwameni ikhiphe imali engange-$200,000 kuma-MP kuphela. Lapho asikakhulumi nge-local government, azikakhulumi ngama-senator, azikakhulumi ngawe-proportional representation nabanye abagathekile ukuthi bengene edale parliament. So ushibani ukuthi lokhana bekuyindlela yokuvalela abantu ukuthi benganqintisi. Phela yena uhulumende akumhluphi, uhulumende uthatha i-reserve bank, uhulumende uthatha kuma-ministry, uhulumende wethu esikawo lapha lowo wezigilamkhuba vele utyontshela uZulu. So kulula phela kibe ukuthi bethathe izimali lezo bebhadala izekhi.
Kodwa abezanu-PF labo siyabezwa bayakhala bathi imbhadalo le iphezulu kakhulu.
Abezanu-PF nxa bekhala lokhana singatsho ukuthi ngesikhiwa ngama-crocodile tears, babefuna ukuthi sibazwele. Kodwa bona beyibo abafaka lezi zinqumo ezibhedayo kangaka. Abezanu-PF ungananzelela uthe kutshaya ama-investigation ngemva kokhetho luka-2018 kwayinanzelela ukuthi imali yelizwe yathathwa yayothenga izimota zezanu-PF. So namhlanje nxa ungabezwa besithi kuthiwa imali le ineni kakhulu, umbuzo esiyawubuza ukuthi kanti-ke owavela wafaka leso sinqumo sokuthi imali kumele ibe yi-$1,000 kulaba abafuna uba ngama-MP ngubani? Ngubani owavela waletha lowo mthetho? Ngoba umthetho lo wafakwanga abantu abaku-opposition. Ubani osezewahamba emthethwandaba ukuthi alwise leso sinqumo esama-$1,000 umbhedo onje elizweni lethu? So lokho sithi ngesikhiwa ngama-crocodile tears, abantu abamelanga belalele lokho okuthiwa ngabantu bezanu-PF ngoba bayabezama ukuthi besivale amehlo.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TRCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Njengoba ubona ukubana indawo le emali ebandakayekhawa ngummeli wabantu lani finye ngaba abantu abahambileyo phakathi ukuyokhuluma imali ezinelekishindarati isikhala okufana naye.
Inkantolo ye-Constitutional Court yanquma ukubana kusiyafika ngolwesihlanu iParliamente kumele ibisilulungisile lolu daba. Ubona kusiba lesi sombululo yini ngempela limali isehliswa?
Well, njengoba vele be-afrikshe i-court malana ngodaba lolu mali la i-contact akuhlinzeke kodwa mine lesikhathi esithize sosomeleumelile sozangalani abanangulile lowangabi yiwangabi. So I'm sure ama-efezengeza bezithetheto wazi ukubana kubona kanti lozele yenzakala njengakhona ku ngoba iParliamente into yokukhulumayo kuyinto engumthetho ekhona ku-constitution ongamelanga yeqiwa.
Isizwa abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-TRIPC bathi imali le yahlelwa ngabomo nguhulumende webandla lenu owezanu-PF ngenjongo yokuthi lenqabele bona abamabandla aphikisayo ukuthi bancintise ngoba kabalayo imali. Bathi lina lila imali ngoba yini eliphethe izikhwama zikahulumende.
Lati jingwe pati jingwe vele kuthi izibuye la kuphela ngoba 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 ngoba
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee. Sixoxela ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezivela eMathebeleland ezisebenza kweleBotswana sezitshengise intyunkuntyu yokungena kubhizimusi lokwemba ekhaya. Abantu laba bakhala ngokuthi inotho esemhlabathini weMathebeleland isithathwa ngabantu abavela kwezinye izigaba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Abenhlanganiso yeSpanish Cultural Society lamalunga edlula amakhulu amabili lenqeye ibambe umhlangano osetshenziswa inkundla yabulenjini yeWhatsApp ukuxoxa amathuba akhona kunhlangothi zokwemba. Okade ekhuluma ngamathuba akhona kwezokwemba uManjini Ladumani kwethu uthi kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwale bhizimusi bengakangeni kuyo.
Iningi lakithi siyazwa abantu bediscussa ngemining, sizitshele ukuthi hayi imining is something beyond us. Kube kanti kulabanye ababuya bevela kwezinye indawo befike bekwenze khona lokhu bephumelele sibakhangela ukuthi awunangeyani umuntu senothiswe ligolide kumbe senothiswe yilokhu. So kusemandleni ethu lathi njengabanikazi bendawo ukuthi si-approache ingatsha zikahulumende ezikhangelane lalokhu sithole amalungelo aqondane lathi njengabanikazi bendawo.
Umsekeli kamphathisihlalo kunhlanganiso yeSpanish Cultural Society uMnumzana Bekithemba Jele uthi babone kuqakathekile ukuqoqa lomhlangano ukuthi abantu benelise ukuba lakho ungabaphathisa ekakhuluma sebephindela ekhaya.
Zona ziningi inhlelo ezenzakala ekhaya kodwa uthola ukuthi ziyasikhutha njengabantu ababephandle. Ikhosi sikubona kuqakathekile ukuthi sihlanganise amakhanda sixoxisane ukuze lathi senelise ukuthi sikhulumisane labasekhaya njalo la lezinhlanganiso ezisekhaya ezikahulumende sitsho lapho esifuna ukuthi sincedise khona.
Ngomnyaka ka-2021 uhulumende wakhipha incwadi ezinikeza amankampani ukuthi adinge indawo lapho angemba khona ezibizwa ngokuthi ngama-exclusive prospecting orders ama-EPOs. Ujele uthi kulokunanzelela ukuthi kulabanye abafika emhlubulweni weMathebeleland abafika bezothola indawo yokwemba kuthiya abantu bendawo bephandle.
Indawo eziningi uyathola ukuthi abanye abantu babe sebephange bakhijima bayenza lokho thina abayesingakwenzanga. Okufana lokuthi indawo yama-EPOs uthola ukuthi indawo yonke eMathebeleland isithethwe. Nxa usithi usu-aplayela imayini uthola ukuthi abanye sebe-aplayele ngaphambilini njalo abangayisiko khonapho abahlala khona beduze. Kanti kuqakathekile ukuthi lathi siseduze lapha sithole ukuthi siyancedakala kanti phela anti lathi sisemhlabathini owedwa.
Okubhizimusi yokwemba igolide kodwa ihlala eBotswana uMnumzana Faithon Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bebambane bangene kubhizimusi yokwemba ngoba bengabuyelwa yinzuzo.
Igolide ayihluphi imakethi yangkhona ngoba uhulumende uyoyithathayo ilabantu anjeabofidelity ilabantu ekilinwa khona ukuthi yenza ku-easy le mali yangkhona rate yangkhona ngiboni right so far so good. So far so good. Ngoba laba ithezwa kunye kwazi ukuthenza nxa ufitirate yangonye right ngama $60 per gram kunxa uchanze kudla isinu ikenze 5
Uhulumende weZimbabwe uthi yena ufuna ukwenza uhlangothi lwezokwemba uthi lube yilo luhamba phambili ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Kodwa bahlaba umkhulu umkhosi kakhulu emhlubulweni efanele Mathebelelendi kanye lenkabazwe ukuthi abavela kwezinye isigaba kumbe kwamanye amazwe afanele China yibo abagcina bethola amalayisensi awokwemba. Indawo eziningi eMathebelelendi sezingaphansi kwabantu abathola incwadi zokwemba ezama-EPOs. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano webandla lakhe leZANU-PF owepolitiro izolo ukuthi osomabhizimusi abakhweza intengo yezinto mahlayana bazabotshwa bavalelwe emajele. Inkundla yeZimlive yona ithi umahlekisa weHarare ongusaziwayo uNkosazana Felistus Murata, waziwa njalo ngegama lokuthi Mayititi, uvalelwe izolo esitokisini ngemva kokufunyanwa elecala lokutyontsha. UMayititi uza kwetshwa namuhla. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 salubona ninjani ngakho? Hano thina siyaphila ngapha. Siyabonga emsebenzini, siyabonga amagalelo ena. Hallo buciko, yes, kukhona inkulumo eyakhulumeka, ukhona kade phawula lapha, omunye ethi khona ama-opposition parties kwamele bambane. But ukubambana kwama-opposition parties kwamele bebe ne-vision eyodwa noma bebe miqondo omunye. Manje sobambana kanjani nabantu abafana nabo MDC or MDC Munzora? Abantu abaqophe ukuncedisa izano kube ne-one party state, abantu esingathi babe be-infiltrate-ile ma bengangena ku-CCC, noma sithi ngolimi olungcono sithi babe bezimpehlane, abantu abangancedisiyo but ababuya bezobhidliza. Ngaphandle kwalokho vele yona i-MDCT ayinabantu. Ngobani? Ngubani ongaphakamisa isandla to support MDCT lapha ekhaya? Akula, ayilabantu vele kwabonakala ngama-by elections ukuthi ayilabantu. Babe bona bebambelele bethola i-lift yamahhala nje kuphela. Ukubamba no-opposition abawe mqondo omunye bebe ne-vision efanayo. Siyabonga ngabe muntu.
Studio 7. Ngibonge namthola ithuba lokuba khulume nami. Engethemba ukuba namhla ukuthi mina ngizathola ithuba lokuba kupublish umhlaba wonke ubekwazi isikhalazo sami. Ngizwa ubuhlungu kakhulu manje sizokuthatha eZimbabwe lapha siyashinga. Mina ngilamba kangaka. Khathesi nginje ngumuntu owalwela nami inkululeko enale. But just because I'm Ndebele and engazange hambisane nalokhu ngokucindezela, ngasurvive kuground kubaleka kwamizenye kuthe South Africa. Imali zami zama-pension ezama-compensation ezesuovet kunzima ukuthi ngizithole sebazidlela. Ngalimala ngathola 37% disability. Angikwanisi ukusebenza i-powerful kodwa konke lokho kuvele abakukhanyele.
Hey, ninjani kuJojo 7. Hayi, okhuluma yimisa Musa. Nasithi ngibingelele. Bantwana bezimbabwe kanda nini umumo sekhaya madoda. Ngikufaka undoda lo limfaka ukuthi kuzajova ngendlela ilizwe kandani kathi ukuthi ilizwe selingaphi. Hawu madoda, umuntu othi siye ephalamende bese bophe isikanki udrug nini. Hawu, usibisele emuva kakhulu. Sethi ilizwe ayijikele emsamu khathana wale kuchobodisa. Hawu, simotshile.
Sakulani balaleli abagcwele ngezindawo. Hayi, le ndaba le eyenziwa uMnangagwa leyi elandaba ningi sithole. Hayi, ifamily yasithola, I think into kumele beyenze, kumele beyale. are of 23 years on Gedez Konamanji, Benatuli Hero, Mobusemu Panji, Uwe Hero, Mouti Munshobo Agubo, May Isu Mesanji, Ifemili, I was told. Ubenjiba Migela has landed a moment full. Sabonam Sarazi, Yabingelela is a gate is on Twazi. Ubingelela, I wonder what I'm going to do in Sala Pass at Churro, the winner of the day. When Sala says a gate is a Mandavid is Lamanini, Supumeni was a politician, Sinkeneni is even a gate. Sakeni in the Izo Sakeni says a gate is on Twazi, Tula Lama Bambana, Skulmela Matota Saint Malanga starts his gate.
Sanbonani Studio 7 nabalaleli lo khulumayo ngodube ngodube khulumayo ekhaya kuseGwanda ngikhuluma nje ngeseGoli yezwa abantu bakithi bayakhala bakithi ngokukhuphuka kwezinto intengo phela amanani okudla yebo kodwa into zepolitiki ziyakhathaza bese ngibuyela emuva ngicabanga laphana ubaba upresident ngesikhathi abantu bekhala ethi yena ongenanto yokukhuphula kakhuphula iglugwe manje nabe sebecula enye ingoma futhi engeyona efana naleyo kabe beyikhuluma sebekhala ukuthi abantu bama-businessmen yibo abakhuphula intengo angithi babavumele ukuthi bakhuphule intengo ngesikhathi abantu bekhala namhlanje basokusondela ukhetho isikhetho solusondele sebezama by all means ukuthi ayilungiswe le nto ngokubona kwami sekulethi impela sebephuzile ukuyilungisa le nto ayikhona intengo bakithi abantu bathole nzima bengithi ndilekisa lokho nami
basakazi we-Studio 7 ngiyalibulisa ngilincoma njalo ngomsebenzi omuhle umsebenzi wokuphatha amazwi enkululeko amazwi okwenzakala kuleli eleZimbabwe ngithanda ukubana ngikhulume ngendaba enyasime ye uhulumende yezanu-PF izondile lindawo ngoba inazelela ukubana yenza umona ngalokhu ithanda idinga ukwethusela kakhulu abantu benyakusime kodwa ngithi balandeli be-CCC abasenyakusime ngithi hayi manini sibindi lingethuki musavuntuka musavuntutswa lesizwe arinanyanga sibebe
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump ubotshiwe wamiswa enkantolo yeMiami eFlorida izolo ngemva kokuvulelwa amacala angamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha lemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni. UTrump walandule wonke lawa macala ndawonye lomunye abotshelaye owayengumncedisi wakhe umnumzana Walt Nauta. Ababili laba betheswa njalo amacala ukuzama ukwenqabela abomthetho ukuba bathathe amaphepha la abawabotshelweyo. Lokhu ngokwakuqala embalini yaseMelika ukuthi umuntu oke waba ngumongameli waleli lizwe abotshe avulelwe amacala. Kepha uTrump yena oncintisa kukhetho lukamongameli efuna ukubuyela kulesi sikhundla uyawalandula lawa macala esithi uyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Umahluli uxwayise uTrump lonauthi ukuthi bengalokothi bakhulumisane ngalolu daba futhi bengaze baxhumana labafakazi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo elilunga le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringa yi
sibona ukuthi hayi nganti amacala angkhona akhona sibili and umthetho weleli lizwe ngoba sizwe u prosecutor u Jack Smith labantu abaningi bekhuluma besithi akula muntu ophezulu kwemthetho lapha eAmerica so ayokulandelwa kwemthetho ka test ngiyakubona ngoba ngawuthwa usemazweni akithi or some other places ayi umongameli welizwe babe ngasoze bemthinte nokwaka test mina mbona ngathiwa ekupheleni kwela indaba ngathiwa bazampardona obamnika ipardon ngoba angiboni mina esiye ejele but osokumlimaze kakhulu indaba zakhe zokukhankasa ukuthi abe ngumongameli welizwe kwesithu esiyakwazi ukuthi waba yi-one term president so se qalisa ukuba campaigner ukuthi angene okwesibili but sibona ukuthi ama Republicans siqale ukubona ugovernor we New Jersey u Chris Christie izolo ekhuluma esithi yona amacala wona lawa they are very serious ngoba abe bambuje ubuchapa and angalimazisa abantu abaningi abasebenzila ama intelligence agencies lama five eyes amazweni akade beshiya lawo i-information eyokuthi amazwe abo abe secure.
UTrump uyawalandula lawa macala kanti labasekeli bakhe abaningi bamalaye bathi uyahlukuluzwa nje. Kodwa ngokuya kwesikhathi lapho esethethwa mpela lawa macala kuvela ubufakazi enkantolo ubona bekhona yini abasekeli bakaTrump abangamhlamukela besithi hayi sokuvelile sibili ukuthi ngempela wadala amacala.
Mina mbona ngangithiwa okwakathesi abantu abamelaye hayi siyakwazi lathi ukuthi everywhere in every situation kwake kwaba khona lo mongameli uClinton laphana engene enkingeni lo Monica Lewinsky i-Democratic Party yonke labo Al Gore vice president wakhe babe melaye until ubufakazi sobuphumile egcekeni hayi bahle bathi hayi lokhu beku-wrong so okathi esengibone ama-Republicans sekhuluma lalabo abakhankasayo o-Tim Scott labo-Nikki Haley bathi ma icala leli likhona sibili ngoba bazavula amacala angikhona in the coming months ukuthi sibone sibili ukuthi okwakuhamba njani lo mongameli uTrump. So hayi abamalaya okwakathesi ukuthi lawa abakaboni ubufakazi bakhona but after that nibona ngangithi hayi i-campaign yakhe or ukukhankasa kwakhe kuba ngumongameli ngangithiwa it's slowly coming to an end okwakathesi ngoba siyakwazi ukuthi from 2016 ama Republican amaningi eparty yakhe bathi yena kawinanga ama down ballot races wona ngama senators lama congressmen badliwa yi Democratic Party this past congressional run babecabanga ukuthi kwakuzaba le major switch but asizange siyibone and then sibone ukuthi i economy ya America isingene ku bullish market. So ubaba umongameli uBiden ngathiwa la uyadonsa so khonoko konke is adding up ukuthi abantu sebeqalisa ukuthi hayi kathesi sesimele sibone ukuthi amacala lawa are they very serious ukuthi bamkhiphe in their consideration or ahambe ejele in the end ngoba siyakwazi ukuthi lapha eAmerica umuntu wonke lives by the law so bona bangakhanya ngathiwa sebefavor yena lowo mongameli akusoze kube kuhle.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-Triple C khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umeli wezengeza West yedale lePhalamende olilunga lebandla eliphikisayo eleTriple C umnumzana Job Sikhala ufikisa umnyaka ogcweleyo namuhla evalelwe eChikurubi Maximum Prison. IPhalamende ikhangelelwe ukuhluza ngokujulileyo udaba lwempatalo yokuncintisa kukhetho ngemva kokuphatha lolu daba kancane izolo. Oke waba ngumongameli waseMelika umnumzana Donald Trump ubotshiwe izolo wamiswa enkantolo kodwa walandule amacala awetheswayo. Abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.